Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi abantu abaningi eZimbabwe bafuna ukuthi amabandla achiyeneyo amanyane ngesikhathi sokhetho oluzayo. Inkampani ye-National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe yethula uhlelo lokunceda abantu ababulawa yinhliziyo. UDumiso Dabengwa okhokhela isaphu uthi muhle umsebenzi owenziwe ngu-Ezekiel Hleza oveze egwalweni lakhe okwenziwa yisaphu leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko. Sizalethulela ezemidlalo lamhlanje. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sikhuluma ngodaba lwabantu abathetheyo abadinga omakhwapheni ababizwa ngesilungu ngokuthi ngama-small houses. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuza kwenziwa ngamabandla ezombusazwe alezi zalwane zeZimbabwe emazweni achiyeneyo kukhetho oluzayo. Amabandla la kumele enzeni ngokuqhutshwa ngokhetho lolu. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagama kasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.